Ngokuthokozela obekusenzakala emaofisini e-The Source lamhlemini, amagqwetha amele amacele omabili athi iConnect le-The Source ephikisana phezu kokwenzakalayo phakathi kwawo. Umnumzana Tinashe Zindi umela iConnect kuthi umnumzana Chris Mike emela i-The Source. Uzindi walile ukucacisa phezu kwalesi sehlakalo esithi lolu ludaba olusemthethwandaba. Kodwa igqwetha le-The Source uMike uthi sibamangalisile lesi senzo se-iConnect njengoba lolu daba lungakathethwa kabanzi emithethwandaba elakhe icele selilukhweze edalela phezulu ele-Constitutional Court liphikisa okuphume e-High Court. Inkokheli yenhlanganiso ezimela amalungelo entathelizindaba okubalisa eZimbabwe Union of Journalists ZUJ kanye le-Media Institute of Southern Africa MISA Zimbabwe bebekhona kungenelwa abe-The Source. Unobhala jikelele enhlanganisweni yeZUJ umnumzana Foster Dongosi usisole kakhulu lesi senzo.
Kwenyanyisa okwenzakalayo into ethusayo, into emangalisayo ukuthi nxa i-High Court ike yabeka eceleni isinqumo sayo esokuthi impumela iminjani, bese sibona abe-iConnect lamapholisa begijimela uzohlukuluza intatheli zindaba lapha e-The Source. Into esimangalisayo njalo esenza simangali ukuthi kanti liqiniso na ukuthi iConnect ekwenzayo kumbe ngabanye abantu abakwenzayo. Thina njengentatheli zindaba into esiyisolayo kakhulu, ikakhulu sikhangelela ukuthi sinanzelanga le-World Press Freedom Day elizayo kathesi njengo-May 3. Ngakho-ke ngamafitshane sithi hayi phansi lakhulu.
Wengeze uDongosi ethi kabatshatshuliswa yilesi senzo njengenhlanganiso ngoba kuyisibonelo esikhomba ukuba bukhulu ubunzima intatheli zindaba zizabhekana labo kwelizayo eZimbabwe.
Lokhu kusitshengisa nje ukuthi phakathi kwethu kulenhlanya eziningi. Kulabantu mbe asazi ukuthi babhemani ngezikhathi ezithize. Ungananzelela kumalanga asanda kwedlula amalungelo entatheli zindaba kade engananzwa kakhulu, ikakhulu isikhangela ukuvalwa kwamakampani, abantu bephongukuvala nje besenza santando. Sinanzelele ukuthi kwamanye amaphephandaba ungananzelela e-Daily News kulentatheli zindaba ezintathu ezigxothiweyo emsebenzini, ukhangele even uye kubo Herald ubone ukuthi kulomunye wethu oke wamiswa umsebenzi okwesikhatshana. Ngakho-ko lokhu kutshengisela ukuthi kumele sibophe ziqine, sibophe ijambo, sibone ukuthi nxa kuyukuthi bakhona sebefuna ukulwisana lathi, sibone ukuthi lathi sizazivikela njani.
Lokho kusekelwe ngumgcini sihlalo wenye njalo inhlanganiso yentatheli zindaba eyemisa Zimbabwe umnumzana Khumbirai Mafunda. Umafunda uthi lokhu yikwephula amalungelo entatheli zindaba amunyethwe isisekelo sombuso esitsha njalo kuyabethusa kakhulu. Umafunda uveze njalo ukuba lokhu kungenelwa kwabe-The Source bekujonge ukuthola igama lomuntu owatholisa ulwazi phezu kwendaba abazilobayo ngenkampani ye-iConnect. Iqula labaze ukuzangenela linkampani yezindaba babalisa ingcwethi yokusetshenziswa kwemitshina yebulenjini ye-iConnect, u-Deputy Sheriff kanye lamapholisa. Intatheli zindaba lazo zize ngobunengi ukuza kufakaza obekusenzakala. Lesi sehlakalo esithethe phose amaholo amabili siza ngemva kokuba uJustice Joseph Msakwa wedalele High Court enqume evumela ukuba inkampani yabomakhale khukhwini iyengenela abe-The Source ukuyadinga ubufakazi lobu ukuze bethulelwe uRegistrar we-High Court ukuthi alugcine. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.